lichona njani izulu kwandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa Zimbabwe Community in South Africa. Mkhwananzi nguye obonakala emfanekisweni kamabonakude ividiyo ephathiswa ngamapolisa ukuphekela ixuku lezizalwane zakwele South Africa ebezimxotsha emhlanganweni obusenziwa phakathi kwazo lamapolisa kunye leziphathamandla zikahulumende wele South Africa kulandela ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe edolobheni leDiepsloot. Okwakuqala ngiyakuwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga kakhulu ukwamukeleka ehlelweni kubalaleli bonke siyabonga.
Sibonile lapha eDiepsloot ungani ubufakwe ekhoneni lapha usuxotshwa emhlanganweni, ungasitshela ukuthi kahle kahle kuhambe njani?
Besibiziwe ngama community leaders ase Diepsloot ku stakeholders meeting basithumela umyalezo lapha bathi hayi bacela iZimbabwe Community South Africa ifike kulowo mhlangano. So nathi sifike lapha singabantu asibizwe community ama community leaders bethi singama stakeholders njengoba umphakathi wethu uhlala khona eDiepsloot. Ngikhishwa nje ngoba mangisukuma lapha ukuthi nami ngiphawule nami ngizama uku-addressa isimo sokuthi umfo wethu lapho u-Elvis Nyathi obuleweyo lapho eDiepsloot ekhandwa ngamatshe waze watshiswa etshayelwa ukuthi akala maphepha ngapha ethesa icala lokuthi uyisigebenga ngenxa yokuthi uke wazama ukubaleka nxa besithi bangena bafuna lawo maphepha. So ngithe ma ngizibika nje ukuthi ngingumuntu omele iZimbabwe Community South Africa, vele umphakathi wathi wavungama abantu basukuma abanye laphana vele sebefuna ukungihlasela amapholisa abavimba kasengikhiphela ngaphandle ngapha. Yingakho nje ngibona nje uminister laphana sebuya esezozama ukuthi azwisise ukuthi ngingubani kanti kuhamba njani kungani ngilaphayana. Ngichazela nje ukuthi sibiziwe thina, watsho nje ukuthi yena no umhlangano lo u-tense abantu bathi ukuthele-ke ubungafanelanga thina size laphana. Kodwa-ke hhayi yikho kungikhiphe ngentuba kodwa ukuthi ngingumZimbabweni ma ngivele ngibutho nje lokho uhle wavuka nje umsindo nje phakathi imeeting yangasalawuleyo.
Wona umumo unjani? Sikhuluma nje abantu badlela evalweni na? Sizwa kuthiwa bakhona abanye asebecabanga ukuthi babuyele ekhaya, kukhona yini okuzwayo ngalokho?
Kuthensi kakhulu laphana eDiepsloot ngoba umuntu waseZimbabwe nje umuntu ongasafunakaliyo laphana, abamfuni nje lelo hlebu labantu abangafuni abantu baseZimbabwe nje. Alisafunisena ndaba nokuthi ule phepha kumba ula phepha uyona mbawoni nje abakumuntu abasamfunisi abantu sebehlalele evalweni. Kulaba abafuna ukuphenduke babuyela ekhaya angikezwa kahle kulokho, kodwa-ke abantu bahlezi evalweni. Sike sezwa i-audio lapha disecurate sisothi yena balele becatshile impela bahambe bayalala egangeni bese saba khona ukuthi kuyangenwa door by door kulokho kudingwa amaphepha.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga kubalaleli inhlangothi zonke zomhlaba. Libathandazele abantu bakithi, abantu bakithi basenkingeni enkulu sebephila okwenyamazana behlala bethukile. Kulusizi kakhulu lokho. Siyafisa mpela ukuthi ngabe kunendlela mpela abantu bakithi into zabo zilungiseke, kungabi ukuthi baphila kanje babulawa njengenyamazana nje kanje. Kambe isihluko esingaka sokuthi umuntu abulawe etshiswa ngepetrol eqedwe khonapho ekhandiwe ngamatshe walinyazwa nonkosikazi eqetshulwe wacetshulwa ngemvuko. Imbi lento eyenzakala laphana and sinethemba lokuthi uhulumende wase-South Africa uzokubona mpela ukuthi le sisimo esesiphila under sona asilunganga kakhulu.
Lo-ke bekungumnumzana Bongani Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. engwenhlanganiso ye Zimbabwe Community in South Africa ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngo Chris Ande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.